khona kunzima ama Republican I think i partisan politics isinkulu kakhulu sekunzima for umuntu even ebona into wrong ngoba liqembu lakhe so kunzima ukuthi achintshe umbono or a support it. So ama Republican amaningi athi well siyeza ukuthi khona ngabe wakwenza okungekho okungacaci kahle kodwa asibone ngathi enough ukuthi angakhitha umsebenzi. So yeah, azamile ama Democrat I think ikakhulu bona i-focus yabo sebefuna ukuphila to i-public abayibona abazovota kukhetho luzayo. So I think most of direction enkulu yengxoxo yabo i-debate yabo isidirectwe to abalaleli labavotayo ukuthi babone ukuthi hayi ngempela lo president wabo lo abalaye khona manje umuntu obamba umthetho njalo akusumuntu olungele ukuba ngupresident.
Ye, kodwa ke nxa ungumuntu sibili ulalele okwethulwe ngama-Democrats ungathi ke uthayileni enhliziyweni ozobona ukuthi ha lapha kule ndaba la.
Yeah, I think masiye eqinisweni ma ukuthi ungumuntu othanda iqiniso I think kuchayile enhliziyweni kucacile ngoba bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi no into ezifana lalezi azivumelekile according to i-constitution yethu ayivumi ukuthi usebenzise i-office yakho ukuthi uzi-enriche or noma ukuthi uzikhuphule wena izinga lakho ngoba akusiwo umsebenzi waleliya office. So bayibekile indaba yabo yacaca ukuthi uTrump usebenzise amandla akhe njengo-president ukufosela i-Ukraine ukuthi yenze izinto ezizomenza yena abonakale ngcono ukukhetho luzayo ezikhuluma kabi ngoBiden onguye omphozayo to an extent ukuthi wazobamba lezi mali ezazikhitshwe i-Congress ukuthi kumele ziye e-Ukraine. So hayi indaba yabo bayibekile yacaca sokusele ukuthi sibone ukuthi wona ama-Republican ama-senators ayafuna yini ukuthi aphumele egcekeni ngeqiniso lokuthi hayi uTrump umoshakele.